kakhulu endaweni ye-DRC asilaqiniso ukuthi kuzaphumana, kodwa sibe sifisa nje ukubana aluba kuyabakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC, ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana, ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations, sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa, abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo, bathathelwa amazwe abo, xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi, sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions, njengoba sike sakubona i-America sisipha ama-Afrikana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions, then ipha ama-Afrikana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu, ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba ababathathela izinto zabo.
Mm-hmm. Kodwa ubona zani kukhonoko kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangaleke e-AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations, kakhulu singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakwenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kube kwabela lapho kade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo World War I. So sibona ngathi Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe lawo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho babephambanise khona.